Ngilami ngibonge uthando nokawande. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 5 Nhlangula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zama permits awezalwane zeZimbabwe akumelanga zesulwe.
Umakonyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi bayenza iphutha ngokusinceda.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuzakwenza abanye bengalivoteli leli bandla.
Abantu ngendlela sebeyibona ngayo sebeze bekutsho mgce ukuthi bebengakwazi ukuthi ubaba uChamisa laye uzabuya elesihluku esidlule esezanu PF.
Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwa kukhetho.
Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi izizalwane zeZimbabwe kumele zibuyele elizweni lazo njalo lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zamaZimbabwe exemption permits akumelanga zesulwe. Umsekeli nganobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Nomvuka Mokonyane utshele umsakazo kamabonakude owe-ENCA ukuthi kwavela kwaba liphutha elikhulu ekuqaleni ukuthi le South Africa lamukele abantu bokuza. Uthi lokhu sokulethele izizalwane zalelo lizwe indubo eziningi ezigoqela ukuswela imisebenzi lokuntshontshelwa inotho yazo ngabokuza. Ngokunjalo uthi kumele kuguqulwe imithetho enza izizalwane zakwamanye amazwe zamukeleke kwele South Africa njalo lezo ezikhona zibuyele emazweni azo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Umphakathi wase South Africa nje jikelele ungathi ngesibhunu bathi heartfall ngama foreigners futhi ngathi njengama migrant njama ZTP holders and in particular amaZimbabwean who are the easier target. So umakonyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi hayi benza iphutha ngokusinceda. Mhlawumbe lathi kuyindlela mhlawumbe esithi masi landa lolu daba abanye bethu ubathole bentela beklamasa mase kuyukuthi kulezi zinto ezenzakalayo. Ngingatsho ukuthi abantu akumelanga simele lungelo thizane siyabe silalo kodwa nakho kumele sikwenze ngokugobisa nje ikhanda sitshengise imbeko emzini wabantu. Kubi kwesinye isikhathi esikubonayo uthole ukuthi nezinye izizalwane zenza amacala abantu sebengathi umazenzela. So mina ngikuzwisisa from lolo hlangothi ukuthi hayi ingakho sebeze bemsekela uminister wase Home Affairs nxa esithi yena hayi kodwa ke ngizo aphila sebe sithi bona no sivumelana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe ama gestures ethu goodwill asathathwa njengama gestures abantu sebezibona ngathi vele kuyimfanelo yabo. Yebo phela umthetho uyakuvumela ukuthi uma usuhlala isikhathi ube nelungelo elithize and nathi sathi saphila uma kulandwa amakhoti Helen Suzman yaze yasho nje ukuthi ayikhalaza ngokuthi mhlawumbe bekumele kunanzelele ukuthi into le inomthelelo onganani. Inzima le ndaba ngoba kuyiwa kuma elections 2024, migration topic is quite a hectic topic. Esicindezela ibandla le ANC liphethe ngoba ungabona abo Action South Africa nabo Patriotic Alliance babo Dayton Mackenzie babhizi bakhankasa ngalo loludaba lwama migrant.
Ngokungenela kwe-ANC kulolu daba uyatsho njalo ukuthi kuyiwa nje kumavoti udaba lwe-immigration abantu bokuza ludaba olusegudwini ludaba oluphuthumayo oluhluphayo kwele South Africa kanti kulamavoti azayo njalo singathi kulokuqhaqhazela kwabeZimbabwe kulokwesaba akukakhanyi lokuthi elakusasa labo limi njani lanxa nje inkantolo yapha isinqumo.
Lanxa inkantolo yapha isinqumo abanye abantu ukhanya abasizwisanga. Isinqumo kasithi sona i-department ye-Home Affairs no-minister angeke bathathe lesi sinqumo. Isinqumo sithi cha, lathatha lina isinqumo kodwa alisithathanga ngokulandela ukuhlelwa kwezinqumo ezithathwa yi-public service. So according to iphaja i-promotion of administrative justice ithi nxa uzothatha isinqumo kumele umnanzelele nalo thatha isinqumo esim-affectayo ukuthi uzoba affected kanganani ngesilungu ukuthi wamconsulte xoxisana naye nizwisisane kodwa inkantolo nakhona isithe nansi 12 months yokuthi minister hambe uyokwenza into in a fair process ukwenze kube fair. Uminister sengaphinda athathe same sinqumo athi hayi sengizwile kodwa ke still thina njenge executive arm ethatha ama policy decision sima kuleyo policy kanti ke futhi ke abantu sebemile ukuapply for ama waiver okusimangalisayo ngemva kokuba gququzela kangaka nokuyixoxa usitha nabaphatha amandla ukuthi hey manje phela ngoba selivalele lolu uhlelo abantu bazokwenza njani bakwamukela nabo ukuthi no ama waivers angabenza ukuthi bazweleke ukuthi eminye imigomo abehluleke ukuyifeza isulwe bese bengeniswa kuma mainstream permits. So i-court yona abantu bengabe bejabulele kodwa i-court ibapha i-temporary relief for 12 months ukuthi qoqekani.
Hello, okay, ngumnumzana abo ngani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele ngona.
Asambeni madoda siyovota.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla lesi-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla. Kulabanye ukuthiwa babelosekelo olukhulu ngemva kokukhethwa nguZulu Mathupha. Kodwa kuthe kufika kusibanga sokukhethwa iziphathamandla basuswa ezikhundleni. Omunye walaba kubikwa kungunkosazana Thokozani Khuphe owayefuna ukuncintisa esigabeni seCountry Park. Labanye abafana lomnumzana Mandla Nyathi lonkosazana Tendai Nyathi. Sixoxe lelinye ilunga laleli bandla umnumzana Samson Mubhemi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela eyakhethwa ngayo kumbe yasetshenziswayo ukukhetha abazameli ibandla bengamakhansila kumbe bengo-MP ibuya kithi yabuya iyindlela enhle kakhulu kodwa sokusekugcine nayisazange yabanhle njengalokhu esasikukhangelele ngoba i-first stage kwaba le-nomination stage whereby ama-candidates ayenominethwa abantu beqambe ukuthi kuza sifuna bani ukuthi esimele njengoba ukwazi ukuthi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa wayevele wakutsho mgceki ukuthi yena abantu zabatho abazamela izigaba ekhansilini labazamela izigaba ephaliyamenti bazasuka ebantwini. So indlela yabuya inhle kakhulu isisiyafike emaphetheleni yikho engazindlela engazange ibe inhle ebantwini.
Manje ngokubona kwakho kuthiweni kuyini okungenza ukubana abantu bangadabuki phakathi becine bengavoteli ibandla lesisic?
Kanti abantu beZimbabwe sebehlupheke kakhulu and isifiso sabantu beZimbabwe nalokhu kade sebekukhangelele ngendlela umungameli we-CCC we-CCC wabuya ngayo ezibika ngayo ebantwini ekuqaliseni kwe-CCC, abantu babekuthakazelele kakhulu basitshela ukuthi udubo lweZimbabwe solufike komlindi wagcina. Kodwa ngendlela osokuyenzekeleke ngayo ibandla selilomlando omkhulu kakhulu. Yebo, lingathola nje abazavota abalinani elikhulu ukudlula laba abancintisana labo kakhulu i-ruling parties iZANU-PF labanye labo ama-opposition amaphathi la afonywa uma sokushiwo ekhethweni abengela amalandela amaningi. Kodwa ukuwina kwakhona sokunganeno sokuyikuwina kokuthi lapho kulomncintiswano khona kuselakali owinayo. Iqiniso elihle, abantu kabasoze behambe beyevota ngendlela ade bephakame ngayo, ngendlela ade bevuke ngayo. Akusela into eba-attractayo or akusela into engareyizi ispiriti sokuvota sibe phezulu. Osokuyenzakala ukuthi abantu sebedidekile, abantu abasakwazi ukuthi bekhethe bani. Abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho ngiceke ukuthi bebengakwazi ukuthi ubabuchamisa laye uzabuya elesihluku esidlule esezanu-PF endleleni abantu abafuze bekhethe ngayo abantu ababamelayo.
Yona inkokheli yebandla like lakhulumisana layo yini ngalolu daba?
Bokagandi, into eqinisi yenzakele, abantu bakhethwa ngabantu kwaba lama stages ambalwa kule stage yenomination lapho abantu abanominatwa khona njengoba ngitshile phambilini. Kwaba le stage okwakuthiwa nge-security vetting, umuntu wawusekhangela ucutshungulwa yiphathi ukuthi imbali yakho kupolitiki ibime njani. Kwaba lendaba yema-CVs ukuthi wena vele ulama qualifications aphi, yikwini ongakwanisa ukuyenza, ule input bani ongayifaka elizweni njengoba ukwazi ukuthi ukubamba isikhundla ufuna ubukhaliphi, ufuna umuntu okufundeleyo.
Lo-ke ngumnumzana Samson Mubhemi, lilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kuliqiniso ukuthi akuselakali abantu abakhona nayo uma kuleyo mncintiswano. Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhona nayo. Siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba ngenxa yokuthi kulezizathu ezithile. Ngeprocess le kwangenela abantu abaningi esingathi ngama-infiltrators, ababevela kuZANU-PF labanye ababevela kuFAS. Badunga bapromisa abantu abaningi, babapha lezimali, abakhampena bathengela abantu utshwala. Ngeqiniso kulabanye abantu abathenga kakhulu abantu bagcina bephumelele, njalo kulabanye abantu abaswela inhlanhla ngenxa yokuthi i-vetting yafika engala history ze activism. Abanye ba suka kumabandla amatsha engalayo aphongubuya ku-CC esithi laye ufuna ukulinga inhlanhla yakhe. Ngenxa yokuthi uma abantu sebefuna izikhundla bayasuka kwamanye amabandla bangene kwamanye amabandla, njengoba lalikwazi kulabanye abantu edebele uMonzura, ama-members of parliament kaMonzura akaresign, kodwa sababona labo sebefuna izikhundla kwelinye ibandla elisha. Abaningi baphanjaniswa yileyo kuthiwa beletha umntwana baba ngunumber one, kwaba ngabantu abathathu 1, 2, 3 sabathi yibo okuzakhethwa khona oyedwa.
Bakhona njalo abathi bona kulabanye ababe khanya bezaphumelela kodwa imhlola ukuthi bathe sebe siya ekugcineni emaphethelweni kwaphuma amagama abanye abantu abangayisibo laba ababekhanya befunwa nguZulu. Lithini lina ngalokho?
Zinyoka esithi ngama-infiltrators kulapho esabona sokulabantu esingabaziyo sokulama-double candidates. Sacubungula sabona ukuthi abantu laba baphuya imali bathengwa ukuzama ukuphambanisa abantu eHarare ngathi indawo zonke jikelele kakhulu iHarare lakoBulawayo. Sithese sihlolisisa lamagqeda lamapolisa kwakhanya ukuthi abantu laba bantshontsha isimbuli yethu ikhanda likamthethungameli uChamisa balifotokopa baforja amasignature bahamba bayazibhalisa njengabantu be-TCC. Kumhlophe kathesi ukuthi indaba le isemakhoti. Sile siyadana ngoba bazabotshwa laba bantu ngoba isignature baforja baphinda baforja isimbuli yethu bayifotokopa thinethu yayiglose ingafotokopa. Ngizama nje ukutshengisa ukuthi kwaba labantu abaningi abangenela kuprocess ye-CCCC. Yikho ke abantu abananzelele ukuthi uzabona omunye umuntu ongazakela imbone nguye sesithi umele i-CCC wadethile noma ku-constituency ethile.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usephe imvumo izinduna kunye labalwa impi yenkululeko amaWovet ukuthi baphiwe izabelo emgodini yokwemba amatshe aligugu. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uselaye abalandeli bakhe bebandla lakhe ukuthi bengayekeli ukuya emihlanganweni yebandla leZANU-PF nxa bebanjwa ngamandla, kodwa ebhokisini lokuvota bangalivoteli leli bandla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 litshona njani badala? Hayi, thina siyatshona. Ngike ngikhuthaza abantu bakithi ukuthi ngisikhathi sesifikile ukuthi siyevota, sihambenini ngobuningi ukuze silungise ilizwe leselingamanxiwa, silungise amanxiwa lana senzakele ngesizathu seZANU-PF. Please sabe siyevota ngobuningi, sibili hlobo zami, silungise ilizwe lethu lelane lihle, sibuyeleni amakhasi ehlala phansi sokule msebenzi. Please sabe siyevota sibili ngobuningi, sibili ngoba liyazi izinkulumo zelida yeZANU-PF lapho yenza khona amarali into kuluma vele azithi umuntu lo wasomuntu ongavusilizwe. Inkulumo zonke azikhuluma yaso inkulumo zomuntu ophilile kahle kahle. Same siyevusilizwe lethu hlobo zami ngobuningi bethu ukuze sibe lenhlala kahle kusasendlela yabantwana labazukulu bethu. Ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngusibana kwelebutsana, ngiyalikhuthaza kakhulu asizamenini hlobo zami sonke nisambenini sambenini sibe siyevota.
Studio 7 linjani basakazi nanabalaleli be-Studio 7? Ngufela iqinisa lo okhuluma wasejabhiwa elupane ekana. Hey, kwaze kwabana kwami manga kwalo ubaba badunguta kwashe Musaka lo wasebhinga lo ethi imgwaqo ubaba umnangagwa lo baba wabo lo uyayilungisa imgwaqo. Imgwaqo ikuphi kutakwashe wena Musaka? Ikuphi imgwaqo elungisiwe? Ungathusuka ngomgwaqo we-Bay Bridge ongenisa imali usiya eBulawayo. Umgwaqo we-Bay Bridge loya ufile ma usuka eMakhado usiyabamba i-West. Ufile umgwaqo usuka e-West usiya eGwanda. Ufile umgwaqo uziye ngene eBulawayo. Angazi ukuthi wena kutakwashe Musaka loyo leyo mgwaqo okhuluma ngayo, angazi noma yini ukhuluma ngale mgwaqo ehamba phezulu ngoba lena niyaphapha phezulu nabo mnangagwa benu. Uthi uyawuthi owe owakithi le elupane, oyelupane nje ufile wonke wonke ngaze ngaba ngabamba amathumbu ma usuka eSt Luke's lapho eKenmore. Umgwaqo ufile ukufa ukufa. ukufa ngibuyele futhi emuva ngiye kobhinizi ufile ukufa umgwaqo uziye ukuthi phakathi efolts ufile ukufa angazi ukuthi wena kutukuta kwashemusaka uhamba kuphi uhamba phezulu la engakungaboni umgwaqo ukuthi ifile onkai road bafile ocholocholoto oplum road bafile kanti nihamba kuphi nina enithi imgwaqo iyalungiswa hayi bantu kodwa abantu bezani kwazo naze nafana ngamanga bantu bakithi asivukeni siyevota sivoteleni sikhipheni le izani ngoba amanye amaphathi engasakhonanga ukubhaliza asivoteleni ile sikhipheli izani asivoteleni uchamisa iphume le zani
Studio 7 linjani basakazi domthwakazi jikelele akithi ngiyakwazi ukuthi la lezibali kodwa olendlebe uyezwa liyasikhetha yabona amazwi ka lo bani lo tobani intatheli izindaba le yegwanda ngake ngakhuza sicela ke lesikhuzeleyo into leyo kusibiza amajawunde kasiyifuni kungani kanti sithi emajawunde negwanda nxa ithatha esematope engathi ukuthi imhlobo bani kambe bonke abantu bengathi intatheli izindaba yeplum tree kona ngisebakhala ngeplum tree kuyabe kuyini khona ukuthi sibizana ngemhlobo njalo amajawunde vele abantu begwanda sibajawunda thina kanti kuthatha ngapi khona kokwinto kwakhelo afuna ukukhulisa cela kasihloniphe ngoba nyakana khona ngizathola inamba yakhe ngizamtshele ezinzima inhlamba ke ngingaba samhloniphi ngoba into yakhe leka sifuni kakahloniphe uyinto athele indaba ahloniphe kanti ngathi egwanda kuphela kuyathini indaba efuna uziqenya ngento engasiyo kanti nasifini ukusibizwa amajawunda asikwazi ukuthi amajawunda anyamazana abani siyacela inhlonipho kulofana lo ongalahlonipho bazalekanga iphinde ngicwalisele lapha na inkulumo kamnanga ngokuthiwa uthiwa unike abakhubazekileyo ubanike amapulazi amabili kanti vele yona umsebenzi weplazi kuye uyayazi ukuthi kuyini isibili indawo lezo kuthiwa amapulazi lezi kayisizo ezilambisa ilizwe na ngoba singala msebenzi alokhu ezinika nxa enika ubanika iganga bayenzeni nxa kuthiwa abakhubazekile balamandla anganani abangasebenza kulelo pulazi kulokuthi amapulazi la azame ukuthi avuse ilizwe ngamapulazi isilima lesi esibusayo lesi abanye besibona njengomuntu okhaliphileyo lokhu besafuna ukumkhetha konto kithi akwavusa ingqondo lo mbusi lo kagcwalayo akuncede ukuthabisa abantu abayizilimo siyabanika iplasi ezawaliganga nje lokudlala lihleli ngicela ke lisikhuzelele umuntu noba liyibalanga mbili balile ngicela ke lisikhuzelele lo ubaba lo ujaha lo akasihloniphe
Studio 7 linjani siyalibingelela lonke indawo lendawo labantu bezimbabwe bonke sisithi qhubekana ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusisakazela indaba ezilohlonzi ezinhle ezenza ukuthi sivuleke ingqondo sibone lathi sibe le future lamehlo okubona izimbabwe yethu enhle njengomuntu ofisa ukuthi ngibone izimbabwe yami enhle elo ebukeka enhle especially ewangi mina ngisewangi ngilesifiso sokuthi aluba kuthiwa abantu bangaziphatha ngendlela eright especially abantu bamahonda labantu bezimoto ezincane indlela abagijima ngayo akusatshengisi ukuthi ngabantu abanakekela isizwe sabo labathanda impilo zabantu kumbe abathanda impilo zabo besicela kakhulu ukuthi aluba kuthiwa lo mthetho ungangenela ngoba umthetho abantu sekubonakala ngathi umthetho abasawuhloniphi lapho kubhalwe khona ama road sign ukuthi ispeed ngu-40 la kuma roundabout umuntu uthola ihamba ngo-100 omunye ihamba ngo-80 omunye ihamba ngo-60 lapho kubhalwe 40 khona bagijima lokwana kungayenziyo lokuqumela especially ngake ngibone ku-roundabout laphana i-roundabout esenumber 1 ewangi abantu baqumela nje bephomba ukuquma nje khona phana bequmela bengenela so mina ngokubona kwami asizameni ukuthi abantu besiziphatheni kahle singadingi ukuthi amapholisa eze engenele egcine sesibopha sasa amapholisa maye sisebenzisa umthetho abantu yibo futhi abagcina sebekhala ukuthi amapholisa ahlupha belondoloza umthetho besicela ukuthi aluba abantu bangaziphatha ngendlela elobuntu endlela ehloniphekayo kwenzeka ukuthi izimbabwe ibonakale njengelizwe nalo elihloniphekayo siyakwazi ukuthi abantu izimota sebethengile izimota siyabona abantu bathengile kuhle lokho ukuthi abantu bebele izimota bathenga izimota lathi sinje siyakujabulela lokho kodwa indlela esekubonakala kudriver ngakhona asazi ukuthi abantu bathembe kangakanani imota zabo lizithembe okungakanani ukuthi selingaze ligijime lapho kubhale u-speed okubhale khona u-40 umuntu agijime ahambe ngo-87 lapho kubhale khona 40 asilandeleni ama-road signs sihlonipheni abantu labahambayo ngayo abantu bona lezalukazi sesigijima abantu becross umgwaqo begijima kuma roundabout laphana abantu bequmela abanye besenzana enumber 1 ewangi ranking khona laphana sicela ukuthi impela luba kuthiwa abantu bangaziphatha kahle kusasa lezakhala yini labe selikhala ngamapolisa uma esethatha umthetho amapolisa aqondile abesebenza eqondise ezinye izinto ziphatheni kahle kwenzela ukuthi lingasola amapolisa kusasa uma selibopha ngoba esikubonayo lokwenzakalayo ayakujabulisa sonto enhle siyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukuba mude nami Studio 7 ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu
lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika elemelika izolo linanze usuku lukazibuse owatholakala ngomnyaka ka-1776 kwelebhilitane okuningi asikuzweni ku-Gibbs Dube we-Studio 7 elandisa
abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodlweni sikamongameli e-White House lapho bazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi bapheka okuthiyeneyo okudliwa lemuli zabo. Njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubukisa ubuciko bokuthibilika nokufola okuhleliweyo amaparets lokunye kukhangelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu amafireworks namhla kusihlwa. Kambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma kuzibuse wakwelemelika? Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika ngomunye wabo.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le-independence eyelizwe le-America beqakathekisa kakhulu i-democracy. Abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule-democracy khona kule nkululeko ebantwini, unlike amazwe okule-autocracy afana labo North Korea, labo China, labo Russia, lapho kule-dictatorship khona. I-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda ukuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF uthi kayincomeki inkululeko yawelemelika.
Independence democracy le America abayiselebrateayo akulanto engingatsho thina njengabantu be ama African countries amazwe Africa esifundayo kibo kumbe sikutholayo kikho. Martin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so it independence democracy yabo yayiveli ngekho. And then kakhulu futhi independent democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona obhudi ombhudi omkhulu enye indlela yokuqala thina njengeZimbabwe njalo sisuka ebasundwini eAfrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esikuthi ngesiNgisi ngama-gay kumbe ama-lesbian kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Elemilika lathola uzibuse mhlaka-4 Ntulikazi 1776. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland ngingu-Gibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli. Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwayo kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama ngo Chris Gande, asidibane njalo.